uba kuhlungu ukuthi abantu nje bayahlala isikhathi endaweni bezijele ukuthi sebeqhubile bathole ukuthi hayi sekushukulele nguquko sebezitshela bengekho emthethweni mhlawumbe kuveza ukubana kumele uxwayisise umthetho olawula ezomhlabathi esingathi ngama-laws of the land ngoba ye kukhona indawo esibona khona abanye babengama-barons kulabanye wakule esingathi land corruption ukuthi omunye umuntu wathi ngithi umhlabathi engenamvumo yakhona kulamanye abangena okungenamvumo konke lokhu kuletha ukukhathazeka empilweni zabantu kodwa kuyaveza ukubana mhlawumbe kuthiya phambili xa umuntu ephiwa umhlabathi kumele akingisise mhlawumbe azafake namagqwetha kuze axwayisise ukubana umhlabathi awutholayo ngosemthethweni njalo nxa usemthethweni ungaphansi kwaluphi uhlangothi olulawula lowo mhlabathi ngobe sikubonayo lapho abantu abaningi sebefela ngiphekwa khona phakathi kwabosagubu nabantu belenza abantu esingathi ngama-local authorities mhlawumbe kwakuuda kungacaci khonaphana mhlawumbe kukhona abantu abazane bakubhasube kwezomthetho njengoba sibona abanye abaxhotshwayo basuka bahanjiswe umthethwandawo lawo kutho okumele kwenzakayo mhlawumbe esingakunanzelelayo ukuthi kumele abantu kathesi babe lokucwayisisa nxa bephiwa kube bethenga umhlabathi babone ukubana indawo yakhona isemthethweni baze bafake namagqwetha phakathi.
Abanye bathi lokhu kungaphathisa labo abadinga ukuthi babe bethenga umhlabathi kathesi, kodwa abakade besendaweni lezi okweminyaka bona babuzisisa ukuthi pho uhulumende yena ubemeleleni aze abathiye okwesikhathi esingaka. Abanye sebeze baluphala, abanye sebeyakhe imizi njalo bezasuswa okungela mali abazihlawulwayo.
Lokhu kuyahlukumeza kakhulu ikakhulu sikhangela abathebele isikhathi esigele lomhlabathi xa sikhangela umuntu ohlale okweminyaka engamathumi amabili kusho kwakukhathaze ngoba umuntu uyana seke wavunyelwa sefake naye impilo yakhe ukuthi sikhonapho suka kulethe ukukhathazeka ikakhulu empilweni zabantu. Sikhangela kakhulu asebekhulile asebathinte bezijele ukuthi hhayi bagcinakile njengoba sebenesikhathi esigele kulowo mhlabathi mhlawumbe okubalulekileyo ukubana labo bakhangeliswe bakithi ngoba kuba nokuhlukuluzeka ebantwini kakhulu